yoni Zambia nje iOCI izwisiz no umongameli umnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi lapha na kwabalezigwenqa zomlomo sibili kakhulu kwaphambanisela okuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi coding enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwa thuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi lapha umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia eluhambise kubo SADC labo AU daba lolu ngoba ukuza kubanzima ukuthi omakhelwane bahlalisane baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khona ku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqhakathekileyo ukuthi ukube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli umnangagwa lo yichilema babuni ngoba ngithi umnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabo makhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelela ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi unxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ngikhona nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwale Zimbabwe njalo ukuthi ezokungena ke umnumzana iChilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khona
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibilo kulezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyatuhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba lebhesi yezipra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama program atshiyeneyo bagcwele ama university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi uqhakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye.